umungwendlala lonyaka ayi ukhuluma nje ukuthanda ngobana indlala ichaya abantu ichaye lezifuyo ezifuyweni ke hayi kuza kuba lukhuni sibili kakhulu ngobana izulu vele azange lini okuyikuthi amadlelo kazange abe khona ngamagceke indawo zonke le ndawo esasazi zingathi zenile zilenkotha sokungamagceke la manzi aludubo olumangalisayo ngitsho khona emakhaya endaweni eziningi njengakubogwanda sengitsho lalaba abasemapulazini amadamu asatsha abale madlana zabo sebagebha imithombo inkomo kazanathi nsuku zonke seziseqisa isikhathi khona kutshisa kangaka nezulu leli elike lafefefefeza lizabangela ukuthi la mahlambu la amanye izisebe seziphila ngawo abole angabe sadleka hayi indlala sibili ikhona igcwele
abantu bona baphila njani kukhona yini abakudobhadobhayo emasimini okubaphilisayo lezi nsuku
abantu kangazi lami ngingeyake ngizuze ukuthi kade kungani ngike ngadla izolo lakuthangi ngizibona sengidle khona okukuyabe kukhona akula lutho kanti labalaleli kakula lutho ngoba emasimini vele kwavele kwazitshela kwayale ngoba izulu lalingekho abanye zange vele khona ukuphuma eziphaleni azange kungene lutho abantu baphiliswa yikuthi nje umoya womuntu kawuphumi masinyane
inhlanganiso ezilandise ukuphathisa abantu ngesikhathi sona lesi ziyaphathisa na
kwezinye indawo inhlanganiso lezo zisesekhona nje lanxa kungasafani lasekuqaleni ngokubana ngiyake ngibone ikakhulu njengalapha ekwanile ngikhona ngibone sibili amaloli lamakhulu ethwele ehambisa khona kodwa ngo-welfare besezigabeni ezijineyo ndibone abanye abaenhlasi ezijine mhlawumbe njeabo-ke labobani bani lakho gogo ngokuzwa kwami kabasenelisi ukuthi mhlawumbe bakhambise isiqinti isigaba sonke kuba la mawadi akhethwayo kwezinye indawo yibo-ke laba abangasilasila inhlanganiso ziyazama kodwa abaningi njengokuzwa kwethu lokwazi kwethu sebehlisa izinga lokusiza abantu kangazi mhlawumbe njengoba umumo lokusala usiba mubi bazaphenduka yini kodwa zona inhlanganiso hhayi zisesekhona nyana ezokuphathisa abantu ngoba lexuso sibili abanye abantu bavele nje bazazifela emizini yabo lelanga selizavuleka kungela manzi kungela kudla kungela mali kungela misebenzi inhlanganiso lezo lazo nxa ezisenelisa singazikhuthaza ukuthi ezikhweze izinga lokusiza isihlobo labangane labazali lezintandane labo bonke nje abantu abasebunzimeni.